UTrump osebenzise umthetho owethulwa ngowayengumongameli umnumzana George Bush ngomnyaka ka-2003 obizwa ngokuthi yi-Executive Order 13288 wengezelele ngomnyaka izijezo zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla le-ZANU-PF esithi uhulumende kaMnangagwa uqhubekela phambili esephula ilungelo likaZulu. Kodwa ke lokhu sokucaphule abalandeli bebandla elibusayo. Umnumzana Malaki Nkomo owake wamela isigaba se-Insiza South edala lephalamende ekubandla le-ZANU-PF ngomunye wabadla amalahle ngokwenziwe nguTrump.
Okukhulunywa nguDonald Trump kuvele thina ngathi abaningi esikwaziyo ukuthi isikhulu sangibona singathi siyakuzwisisa ukuthi vele abangeke bakuvuma ngaphandle baze bafike kuthuba lokuthi bona thina abeZimbabwe sithathani-ke nanku umhlabathi. Icala lapha lisemhlabathini alikho ngathi konke lokho okudingwayo izizathu nje zokuvimba lokuthi bona bazibone engani banezizathu zokukwenza konke khonokho.
Unkomo uthi ilizwe leMelika kumele libe lobufakazi bokuthi amasotsha akhahlameza uZulu.
Lapha ibutho leZimbabwe lingabe lingcoliswa nje uma kuthe kwaba khona akulethwe phela etafuleni abantu bakubone ukuthi nanku ekwenziwa endaweni engaka kusenziwa yoba nabobani. Ayikho nifonsi amabutho sesiwe athi ongathilo thinto lokho ngabe kusenziwa ngabantu abaphikisayo ukwenzela ukuthi vele uhulumende ahlale emuvi lama-sanctions ahlale ekhona.
Uthi kunzima ukuthi ibandla le-ZANU-PF lilungise okufunwa lilizwe leMelika elithi sokuzalele ingwe kweleZimbabwe.
Ukulungiswa kwangikhona ngibona ungathi amangwe awalungiswa wathi nxa into vele ufunwa ingamanga ingenzakalanga njengoba ngisitsho lapho ukuthi khona mina abamethe ubufakazi kwazakala ukuthi ubani lobani lobani kuliqiniso benziwa lokhu nalokhu then khonapho ikho abantu abangaousungahlalwa phansi ukhangele ukuthi khangelani ngalenza lokhu kulokuba ngithiwa kona ibandla le-ZANU-PF umba amabutho enza lokhu nalokhu.
Kodwa unkosazana Thabita Khumalo umgcini sihlalo webandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uthi wenze kahle uTrump.
Iqiniso lelo limhlophe lithenke ngoba ungakhanyela umumo wezinto kuleli lizwe uyesaba lokuthi uma uphakathi kwabantu ukhwehlele ngoba ungathi ukuwosha. Sesitshile ngokutshitsha emakhothi inyanga yonke nale ngikhuluma ngayo lokhu esitshitsha emakhothi iy'nkokheli zethu abalandeli bethu babotshwe ekusenini ndantambama babethesa amacala ayingazwakaliyo singathi siyasukuma sithi isikhizi singene ebantwini sesibotshiwe sesithelwa amathiyegasi sikhuluma soyizibhedlela zodwa and imikhuhlane yodwa lezibhedlela kulalokhu uyitshaye ekhanda ngoba labo futhi bayavuma ukuthi sebehlulekile osokubehlula nje ukuthi baxexebuke abaphume.
Uthi akusensuku zatshwala ukuba uZulu azikhulule.
Phambili lapha sikhuluma nezizalwane zaseZimbabwe ezivalelwe ecingweni bevalelwe khonapho kulabantu ababakhombele ngombhobho. So kuzamele sidinge izikhadlanyana zokuthi sifohle sibone ukuthi singenza njani ngoba singaphelele ezandleni njengezepho.
Abantu abaningi bathi uTrump wenze akade bekukhangelele. Omunye wabancoma okwenziwe nguTrump ngumnumzana Thulani Mbulani isakamuzi sakobulawayo.
Uyabona izijeziso ezizalokhu zabona kakhulu uyabona yiyo into kade ifunekwa zona ziya.
Umnumzana Sogogwana Moyo ohlala eGogwe usekela imibono kaMbulani.
President Trump eMelika wenza kuhle ngoba ufuna into zihambe kuhle. Siyamsekela sidinga ilungelo lethu ngaphandle kwalabo abangafuni ilungelo labo yabathi uwrong.
Uphinde wathi abantu bayahlupheka ngenxa yombuso kaMnangagwa.
Ilungelo loluntu lokho lisethulwa akula nto yomuntu elungiswayo eyenziwa kahle. Khathesi ngisekhokho ekuseni lokhu abantu bayagijima okunto okumangalisayo bathi sohlala indubhedu. Akufuneki umuntu osegebha igolide kodwa babe bavumele ukuthi bagebhe. Khathesi aluswazi nogodo kuphela.
Kule nkokheli yebandla le-ZANU-PF efika phose amajumi ayisitshiyagalolunye 86 kanye lamankampani amaningi afakelwa izijeziso lezi lilizwe leMelika. Uhulumende weZimbabwe useqhathe amakampani eMelika ukuthi azame ukukhankasela ukuba zesulwe izijeziso zenotho lezi. Kwakukhangelelwe ukuthi uMnangagwa uza kuqula ezombusazwe ulandela ukususwa kowayengumongameli uMuyi uRobert Mugabe esikhundleni ngomnyaka ka-2017. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingoGibbs Dube.